Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili uPresident Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazikhise futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele.
So ithi siyakwanisa ukuthi sitshore ubushani wokuthi isikhathi zingasi sakho ngoNovemba isiyisa then ukuthi amanzi yazikhombile izibhorani ngezisaphuma amanzi but ezinye izibhorani seziyonile kakokwade.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubeselupane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba selupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Chamisa.
Kukola! Izenzo. Salibonani umthwakazi omuhle. Linjani lonke? Hayi. Ukuqakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke. Bavela endaweni esine. Uvela empumpu. Abanye bavela esisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasapota ibandla leli kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ndalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma elupane ngempela sonto. Lokhu sekudaba lwebandla le-MDC leli mandla lithi lilithemba lokuthi lizanqoba elupane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaselubhane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC inethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesentekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakeleyo amaviki adlulileyo ku-City Council. I-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. lakho uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphumela kho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission.
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. UTown Clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And makulamaya ama issues are involved, a normal city council should address them. So thina as MDC sikhangelele phambili ukuthi indaba le iza resolver kulandelela i-procedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le-council?
Ngiba ngishilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba le sokule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhona ukuthi beyond i-council what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthi how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, nomphakathi wakobulawayo. So that was the most important issue. Wenza ukuthi kube nezifundo ezinhle for a party going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. UChamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini lopani zolo obengakhulumi kuyinto eserious bekuyinto yokukhuluma nje ukuthi ni ubabo umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyo inhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo lezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhle angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana amapolitician nabanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izidaba angabhala istory ngabantu uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like it's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukuconsultela upresident but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadizela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo, uyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani awas party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho kodwa ngesiso ngenxa sesikunanzelela sekuna sekungani nje singasilokululaza owabomama. Kuyabongana kusiphathi ngoba siyabe sikhangelela ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngumama. Sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonithwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongothi wakho uzaphiwa for ukuchazwa ubaba. Asela singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguThamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uThamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sanazethi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo, it's more of one piece babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kwamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izila partner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo-ke ngunkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 ngo Isaac Jijimpo okhulumayo, indoda yakomatake ePlumpt. Siyabonga kakhulu, sina nje okusenhlizweni yethu sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture, abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa, alungise lezo zinto ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu ama-mine abuye athathe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio iya ningathi inomsindo nje ke bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoints. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza vota kathesi mhlaka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo isihlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo imali kayikho, imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura. Okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mina bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayithiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe. Sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Kunjani zihlobo, siyabonga ithuba elisipha lona wasakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane lapho wokusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni. Asikwazi lokuthi izinto inyanga siyaphela siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani. Themba kuzaba ngcono, kodwa nge-situation esikiyo kwaziwa yiNkosi.
Salibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu ukuqhubeka ukugudeka kuhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidesert, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi namagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha. Njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu. Ngiyabonga.
Lawke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump welemelika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yikho lapho embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yikho lapho embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lamademocrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa angakhuluma into ayiphinde uyabe sitsho khonokho. Kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela? Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khalezo sengathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonokho akukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote. Ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho ayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezama ukuya ku-election. Kodwa-ke wafika. Ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hathi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba baluhlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uqawa. Ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba yendlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lo mnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu njana kande lapha abadala sikhala selenyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months ingawuthuli umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enkuvu ezitoro sesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthengi 50 kg inqawule muli sokunzima sibi ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umthuli wangithi lapha ejethe ukusiye ngesika kuwonke ngare ijambeki lesikhathi ukuzakwenza kuthoti imali yangikona yibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidingile emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele kuwoteni lokufika nje ungumuntu lowana but hayi kade kungela lutho sibili konye.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha Coaches, Joe, Magoli, Dinani, Zia, ziyangena phakathi lapha egame lapha iko lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edethi utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayezela khona e-reserve laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so etisi siyakwanisa ukuthi zitshore ubutshani wokuthi isikhathi zingafi sakho konovemba zifunzifunzisa then kuthi amanzi bayazipombela ezibhulani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhulani seziwomile kakhulu
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ku-GMB kukhanya basalungisisa ku basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le-redlish masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okhunye kubona ukuthi ukuza nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime ikele ukuthi hayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayekuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuyakumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kulezimba novemba hayi vele asiboni ukuthi singazafika kuze because even okwakathesi hayi abantu balambile uyambona even umuntu wekuhamba ingakakutsheli uyabona ukuthi yabekuthi hayi vele iyakhuluma okuningi mayelana ngendawo zendlala zonalezo eyitshora akungenezi so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi ize nezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzele ndawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe e-distance ephenduke ebiye ezehlala engazanga uyaprefera ukuthi ekunye ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi angake ngingazama ukuthi ukhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you-find ukuthi isikolo siyabe siloteacher oyi-one openlisimeeten teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi iteacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyayo isithi iyanikwa a certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxani kuya kubuzwa ukuthi bafinyelele yini ukubuya bezakuzekuthi akulamali babuyile but okulambileyo lokuyana kokuthi abalamandla intenzinwawunxa abawuthabele sebelizipassionle imean iplan lokuswelakala kwemari nokuba bayakhona ona sini bakhona nje but bayakhona ona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxa layo kuhlelo lwethu olutsha lapho esizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-Plumtree esigabeni seMatabeleland South
super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keep the cold, ever since, always feel never bad. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous.
chick jealous. She's the one that wanna be every chick jealous, jealous, jealous.
Msisi K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Msisi K sizafaka lapha yakho lami mfake yami lapha sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.